Thina silokhathazeka kakhulu njenge-PTUZ ngoba sinazelele ukuthi-ke ababalisa ababejayele ukuthi-ke benze umsebenzi lo wokubala abantu kulesi sikhathi-ke kabafakwanga. Bakhuluma nje ngibalise-ke endaweni ezinjengelupani. Siyathola ukuthi-ke ababalisi i-district yonke kumbe ngathi isigaba sonke abafakiweyo kabafiki esamathumi amabili. Sithi siyananzelela njalo nje ababalisi abaningi kakhulu-ke abe-Progressive Teachers Union of Zimbabwe bakhithiwe kuhlelo lolu. Ngabalisa nje-ke bengikhuluma lomunye umfowethu osekhadoma umyeye ukhithiwe kukodwa-ke ngaphambilini ubefakiwe. So thina njenge-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sesicabange ukuthi-ke lokhu ngeke sikuthathe-ke kalula, kodwa-ke kumele senze amaqhinga athize ukuthi-ke silulungisise udaba lolu.
Okokuthi kungaba kubangelwa yini ukubana amalunga enu abe yiwo akhitshwayo kuhlelo lona?
Kunanzeleleyo ukuthi-ke labo abakhithiweke abagoqela emasingo kulogwenzi engikhulumelayo lamhla ekhaduma kulomyeye njengwanshinga kulomunye laphana okhithiweyo ngabanye nje kade ngikhuluma labo lamhlanje. Isizathu kade besikhitshelwa lapha ukuthi-ke bathi bona isizathu for security reasons asikwazi ukuthi-ke lapho kuchoni lokho, yikho nje sokudala ukuthi-ke sichubanga ukuthi udaba lolu silucubungulisise ngenhlanganiso, sibone ukuthi kathi nxa besithi lokhu kulokutsho nezomvikela baba ngabe besitshona.
Lizathatha inyathelo bani njengoba usitshona ukuthi kule lizathatha inyathelo?
Umcabango obusukhona ukuthi-ke besikhulumisane lamagqwetha ethu enhlanganiso asesixwayisa ukuthi-ke udaba lolu singalusa-ke emthethwandaba omkhulu ukuthi siye thole ukuthi sikhulumisane lalabo abantu abaxotha ababalisi-ke emsebenzini lo ukuthi kanti vele bajongeni njalo inhloso yabo yini.